Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Alinga lifuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 zibandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election kusigaba sephelandaba Jabalala lixuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba hathi umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa kwemithelo yeVAT.
Impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwamatheksi lesiwakhangeleyo njalo esiwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala. Siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela.
Kodwa emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungonyana abantu sebethola imali lula. Izela yenzwayo futhi sokulendawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election esigabeni sephelandaba Jabalala lixuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba hathi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Umkhankaso lo usungulwe ngomgqibelo kobulawayo. Usiziba lo Chuma benelisa ukufaka amabizo abo emthethwandaba wokhetho owe nomination court nyakenye kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa mhlazi ku 3 kunyanga ezayo. Usiziba wahambisa amaphepha akhe emele ibandla le CCC lanxa kulesinqumo somthethwandaba we High Court esithi abaxoshwa edale lephalamende kumbe senate la ku council ngamabandla abo akumelanga bancintise njalo bemele ibandla abaxotshwa bekulo. Abazi ngokwenzakalayo bathi usiziba ukhangelelwe ukuhanjiswa emthethwandaba kuyona le iviki ukuthi angancintisi kulolu khetho lwe-by election. Imizamo yokukhuluma lo siziba yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa senelise ukuxoxa lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga laye obekhona emkhosini wokusungula lomkhankaso.
Ngiyabonga baba Gande ngikubingelela ngomnyaka omutsha sithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo senza ilontshi yethu yabanhle kakhulu abantu babuye ngesikhathi esavumelana ngaso saqalisa ngamatheni kwaba yiyelo ishopping center yonke kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siwukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona. Bekulami uHalbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye uSecretary General, kube lo sisombuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu, kube njalo lo baba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi laba anye nje ama councillors lama MP empopoma ubekhona uCharlie Umoyo lo MP lo uNyathi laye olobhengula ubekhona lamanye ama councillor aguqela umama usikhuleleke Umoyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama, kube khona njalo uNomvula obe ngu MP wethu lapha koBulawayo, kube khona njalo uLwazi obe ngu MP eMathebeleni North lamanye nje ama MP asuka eMaswingo labanye abasuka eMathebeleni North. Hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiqalise kobulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona egweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama Saturday ayangena mhla ka 3 lapho nje sizinisele ukuwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo nomzana Gift Ostalo sesiziva nangu seli senza lisungula umkhankaso omunye okamo blessing ongayiso oka seziva kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakubulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesishona kutwa ibata imazwi into ezali khona mhla ka 3 February kuzabe kule candidate yezano ne candidate 1 ACC ekuthiwa ngomo blessing hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshiyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploy kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kubalot box uyabe ngekho yinto njengayiphumputiyo yelokhana bekukuxhoxoza nje umfula umfula uziwa abanye bawuxhoxoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoxoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Gandhi
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa komthelo yeVAT umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ukuthi kuza kwephulwa imithelo yeVAT kwintengo ezijiyeneyo ngalokho intengo yenyama amafutha ezimota isinkwa lembadalo yentuba zomgwaqo wama toll gates isikhwelile kukhangelelwe ukuthi enye impahla yokudla lakho okunye layo kuza kuba lentengo ethe xaxa kusukwana ezilandelayo sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwezimali ngomnyaka ka 2024 esingathi national budget kukhangelelwe njalo kuyenzakala yikho kwenzakala ukuthi impahla eziningi zizakhwela kulandela ama tax lawa yiwabekwayo aza kwenza ukuthi inyama lokunye okudliwayo kukhwele kubangelwa kuyini khona ukukhwela ikuthi imithelo eminingi leyafakwayo icine ifuqelwa kumuntu onguyothengayo esingathi consumer uzaphica ukuthi ama toll gates akhwelile nge 100% ifuel ikhwelile lezinye izinto nje zikhwelile ngenxa yama tax ona lawo so kungavele kukhwele izinto zonezo i charge yona leyo ifuqela umuntwini onguye ozathenga kugcineni kuyona leyo ketani yokuthenga bese ngathi i value chain so yikho kokwenzakala izinkwa isinkwa siyakhwela inyama iyakhwela ama drinkers akhwela ngoba siyakwazi ukuthi kwathiwa kuzaba le 0.2% for every gram yechukele khona ku drink so nqa kuyikuthi Coca-Cola bese iyithenga nge $2 lapha nje sebenzisa umzekeliso sokusiya ngokuthi le chukele linganani ukuthi ukuthi kuza calculate ake la ikhwele ngenxa yokuthi i tax le yabe sithe yafakwa kulokho ukudla okuthe umuntu wakuthenga
manje baphila njani abantu lezinsuku khona sokudula kangaka into ezifana lenyama lesinkwa ngazi ngakhwezwa baphila njani abantu
impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwama tax lesiwakhangeleyo njalo siwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela so ke ngase sihlanganisa uhlupho oluzalethwa ngama tax la sethe abakhona lendlala lesiyikhangeleyo njengoba umkhathi uwome kangaka kutsho ukuthi ke impilo yabantu izaba nzima kakhulu osokuzabangela ukuthi inengi lilale lingadlanga inengi litshone lingadlanga kugcine ke sokuba ezibangela ukuthi abanye bagcine sezizinto ezingaqondanga ukuze baziphilise. Ludubo olukhulu kakhulu kulo myaka 2024 esikhangelane lawo, udubo olunenga kakhulu lubangelwa ke iyo ibudget ethe yethulwa ezakwenza ukuthi izinto zikhwele kakhulu, izinto abantu abaningi bangenelisa ukuthi bazithenge singathi ngama basic goods okuyikho okufunakalayo nsuku zonke, ukubalisela osinkwa, ukubalisela impuphu lokunye nje, ngoba imithelo yonke leyana isuka iyehlele emuntwini onguyo thengayo, isifakwe yakhweza intengo yezinto okumele umuntu azithenge. Udubo lukhulu kakhulu eZimbabwe, sifisa ukuthi ngabe kuthiwa izinhlanganiso ezincedisa ngokudla ziyangenela masinyane ziphathise ukuze abantu bangabulawa indlala, njengoba ke lo mkhathi ukhwame kangaka.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association. Kolunye udaba olufanayo, emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno. Indwendwe ezaziyandise ukuba khona zibikwa sezingasekho lanxa kwamanye amabhanga, ikakhulu ekupheleni kwenyanga kuba lendwendwe kodwa azifani lezensuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungonyana, abantu sebethola imali lula. Izela yenzwayo ukuthi sokunendawo eziningi ukuthi abantu bayakwanisa izimali zabo, abantu baya kumabhenki, abantu baya kumomkhuru, abantu baya kuma mobile money transfers like abo Ecosure nabo One Money. Indlela zokuthi abantu bathathe imali zabo seziningi, kulokho nako sokwa-reduce i-pressure kumabhanga. Ama-queue asakhona but not as long as they used to be ngesikhathi besiyana sayizolo.
Sizwa ukuthi bakhona abanye osomabhizimusi abangemukeli idola leZimbabwe, amabhondi lokunye kunjalo, befuna bona i-US dollar kumbe i-rand, ikakhulu konapho kobulawayo. Kuliqiniso into?
Iqiniso, iqiniso. Bakhona abanye bangafuni imali yalapho. Into sesihlanganezalazo izathi abanye abafuni imali yalapha total yonke, ukuthi bathi imali yalapha siyifuni. Abanye labo bayakhetha ama-products ukuthi ungangena ku-shop yakhe engakwanisa ukuthi ithukela sifuna i-user only. Amanye ama-products you can do this. So kutshele kubathi ukuthi imali yalapha ibe ndawo abantu bayeyala khona, liqiniso. Kulabanye bangayifuni.
Kodwa kona kuliqiniso njalo ukuthi kwezinye izigaba zelizwe bayemukela imali yeZimbabwe kula kobulawayo?
Ezinye indawo yebo, but ungase sikhuluma ngama-products, I think kuyafana na-cross the country. Kulamanye ama-products like kulesikhathi esidlulileyo zanika umzekeliso wethukela ye-brown, abantu bazeyala from i-manufacturer i-unit bazeyala ukuthatha imali yalapha. Then labana abavumayo ukuthatha imali yalapha eZimbabwe, i-rate abayisebenzisayo yona ngokwayo yomyeza xotha abantu baze bachine bedinga imali yaphandle. Khathesi i-official rate yethu, i-option rate, it's around 640. But wazafika enye indawo bathi imali yonke siyayivuma, bakutshele i-rate ye-1200, bakutshele i-rate ye-1000. Khonoko kwakwenza ukuthi lawo bona ukuthi laba izinqabe yivuma but ama-condition akhona ngiwaza kuxotha kuzezidingela imali yaphandle.
Umnumzana Comfort Mujekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezamasekitali unkosikazi Sithembiso Nyoni usethembise isizwe ukuthi umumbu okhona eziphaleni wenela kuze kuyefika ihlobo lomnyaka ozayo. Unyoni wazise njalo ukuthi uhulumende ukhulumisana labamasekitali ukuthi bengakhwezi mahlayana intengo yokudla lenye impahla. Iphepha ndaba leSunday News lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland sesilahlekelwe zinkomo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6500 ngenxa yendlala. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Lusizi olukhona kumazimbabweni eBhayibhisi yamanje lizingelwa ngama-political party onke, kusale nje la eSouth Africa i-EFF kuphela kuze kuhambe lama-operation dudula ama-Afrika bavimbe amazimbabweni wonke ukuthi angangeni. So umbuzo wami sekutheni abantu bezano bona abaphethe lelo lizwe lelo balubona usizi abalukhanda kubantu ukuthi i-passport bayikhuphule yaba ku-200 ngapha abantu bengasebenzi beyidinga leyo passport. Ngisho labasekhaya abasebenzi basebenza venda bephila ngayo leyo passport kodwa ikhulumeni kamnangakho enelisini ukuyikhuphula leyo passport ukuthi ayilala unembeza kubantu. So umbuzo wami sekutheni bonke abakhulumela izano abafana labo Belief Gawule labo Malathi Nkomo abathi imisebenzi ikhona baya kubona yini usizi abasikhandela lona esesifuna ukuthi labo ngelinye ilanga bavume iqiniso ukuthi siyavuma sehlulekile singabantu bezano. Uma bengakuvumi lokho baza kuvuma nini abantu bebabona behlupheka imihla namalanga besehla senyuka bedliwa zingwenyi bebancishezwa bancishintsho lepassport ukuthi abantu bezimbabwe abantu bezano banenhliziyo embi engakanani abantwini bezimbabwe. Ngilethemba ukuthi bonke abantu ade bengakaboni izano bazobona manje. Siyabonga.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu, yileli fethulela izindaba ezinhle, indaba ezimnandi elisazisa ngomumo wezimbabwe. Uthanda ukubingelela abasekeli abalalela istudio 7 bentanda ukuphendula leli jaha leli abathi Joseph makathi Joseph uhlala ngaphi kwelizwe? Uhlala ngaphi kwelizwe? Kambela umuntu unqayeza ukuthi khona eZimbabwe kuraiti ikwathinithini uncuba ukhuluma amanga yena iqiniso asitshelelana kuyini apho simbhukuzela thina apho zama ukuthi asihloniphe lo muntu lo. Siyamhlonipha kakhulu, siyamhlonipha kakhulu. UJob Sikhalakathi esi usejele ubolela phakathi wabothelwani ungazi wasithe ukuthi uyephula izinqumo zani apho simbhukuzela thina.
Studio 7 cela lisikhuzele uJoseph Chuma lo ongumuntu omdala okhuluma ngokuthi unenkampani. Yiphi inkampani abanayo ngaphandle kokuthi bebelokhu bebulala umnotho welizwe? Siyaphambile bethi bona barezimali zabo. Yiziphi izimali zabo abanazo ngaphandle kokugebengu babobona ukwenza? Abantu abazama ukuthi besihloniphe Studio 7 sisizwe seZimbabwe sidubekile sikwamanye amazwe manje ngenxa yokuhlupheka elizweni lethu. Sithi siyabheka labantu manje ma ungabheka abantu babisele emuva emfuleni lapha ngezizalwane ze-South Africa. Sile nzima, sila nzima ngana silala izwe lethu kodwa izwe lethu likhona. Sela abantu abezama ukusihlonipha abantu zani bedle kuhle imali ezani bengafunga ukusiphambanela emakhanda babantu abadala abalenyele ezimhlophe akube sihloniphe kwelinye la.
Studio 7 siyacela cela nisincedise impela indawo zesikole ezikhathele izikhul fees ezikhuphuka njalo nje ngale price yale sikole ungathi uyazenzela nomuntu. Siyacela uma ngabe kukhona lapho singakubhalela khona esisize sibhalele khona sikwathi simtshintshishero saphumele lamilayo ngoba asikwazi abantu badesinto suka le emashina le sizokudistebha abantwana esikole abantwana bafunde ngenxa yakhe.
Salubonani ku-Studio 7 nabalaleli baka-Studio 7 ngabe linjani bantu bakithi? Eyi, ngathi kukhona into engingayizwa kahle ke mina la ngale ukukholwa ngabantu basekhaya. Kwenzakalani? Uhulumeni uthi yena kumele izikolo zisuke emakhaya emareserve ziye ku-$5 ema-town ziye ku-$20 but already vele emakhaya sezigijima labo $30 $28 leyo yimali efakwe ngubani ke lezi dluba kusezikolo zikahulumeni ngaleso sikhathi? Kanti waye kudlalwa ngabantu, waye kudlalwa ngabantu kuthiwa imali engaka but ma uthi yasikakhona uthole ngayisiyo leyo mali mayethi ema-reserve izikolo kumele zibe ngama-$5 manje zigijima labo $20 ezikolo zasekhaya. So lapha onamanga ngokwani? Uhulumeni laba amanye bayazenzela bazedela izimali ezikolweni. Angisaku-understand-ke khona lokho. Kanti waye kudlalwa ngabantu basezikwakho sokulelaliswa kudlalwa ngabantu kuphela into esegcekeni kuthi ama-passport ngama-$150 fata bathatha bathatha ngabo $190 ayi kwantu ezamtf laba ayikhona bazokugembula ebantwini straight okubona ukuphi igament lokuthi imali ebantwini ngale ndlela ephatha ngakhona
Studio 7 injani basakazi be-Studio 7 hayi siyazizwa iindaba mpela elisibize elisinikeza zona siyazizwa iindaba elisinikeza zona siyabonga kakhulu umusa ongaka lisazisa izinto ezenzakala eZimbabwe zifihlwa izanupiyefu siyabonga kakhulu hayi lo khuluma kolo mukenyas kennedy kenyas kennedy ozinzela ngokushaka egoli la
Studio 7 good morning ukhuluma logachen dakhuluma gachen South Africa la bantu bamahandisa bathi imigwaqo le onjengabo Plumtree imigwaqo eona ngabo Group 5 ngibapho Group 5 bakhona Group 5 yadilika kudala akusela Group 5 yakudilika Group 5 ayisekho le company ekuthiwa Group 5 bona bazidlela nje imali besesijiji ugroup 5 esinya 5 yawa kudala ayisekho sekho
athi kungena iCovid kwabakhala ngayo iCovid bazenza abantu abaluzwelo ebantwini bazenza abantu abalusizo emphakathini iCovid siyadlula kodwa iZanu-PF lokhu iqhubeka ibulala abantu manje bajika bekhala ngamasanction beta amasanction yiwo athi umnangagwa ayethenga izikhali zempi imali yokuyathenga izikhali zempi abantwana bezimbabwe bebulawa indlala uyithathaphi yena ilizwe linamasanction imali yokuyathenga izikhali zempi uyithathaphi why engathathanga le mali wathengela abantu ukudla amasanction yiwo akwenzayo konke lokhu yiwo amchumayo ukuthi bona ayethenga izikhali zempi imigwaqo ifile kodwa imali ngamagqibagqiba ezindlini zabo umanje bakhuphula ama-passport bakhuphula ama-school fees bathunywa ngamasanction izinto bayakhuphula kodwa ilizwe still kanye latshintshi akutshintshi mntu elizweni kuloko kugudeka kutshona kusiyaphansi kwesi iCovid siyazi wabesavile ngeCovid kuta COVID kurojwa kuthathela abantu izimali kodwa manje still iZanu-PF lokuqhubeka ibulala abantu COVID siyaphela kudala laba abaseyigovernment yabantu la and ngeke bafa basiza abantwana bezimbabwe kumanje bazofika ngamasanction lithi masanction kanti lizwe bani lingatshintshiyo lizwe bani lingatshintshiyo and kuloko kusiba west sibona izimali bayakhuphula bayakhweza bathatha befake ezindlini zabo
yabone ukuthi vele umuntu angasutha uyasutha kubi yadanisa ukuze umuntu wakini siwikhona le eclubhos ekhuluma idoda enjengayo nto ekhunywa ngenalo umalaka inkomo ngoba yena uyasutha uyadla yinto somele awuyezokhuluma ukuthi abantu bavuke bazena asiyalanga uvuka sizenzezayo labantu abangalifa njengabezimbabwe that's why singafanga 2008 that's why singafanga nge-lockdown le abasebeyisebenzisa as iziko lokuthi i-lockdown but sebethole ichance ukuthi basikhathaze ngisho kuphela sisenza wayekhuluma ingcekeza enje because yena uyashuta ungathi abantu bavuke bazenzele right kathesi employment eningi kuyini abantu emakhomba khona labo afune ukuthi ayenze khona lokho abantu bazithengisele emsikweni etown bethengisa amabhele into ezinje amabhele ukuthi baphilise imuli zabo babathathela futhi abantu babo but yena ngoba ngwezane uyashutha asizositele ukuthi sivuke sizenzele sizavuka sizenzele njani kansi yakhona nje wayifuna yazi into ebizaplaya nga umuntu wesimpisi yazi le into ayikhuluma le ukuthi kube le msebenzi ngizike futhi ekhuluma unye istatement kwakhe sithi kube le msebenzi evulele last year yiphi imsebenzi eke yaba khona abantu besewunyezikhwanga apho la lo khulu wakho omnangakhwa la kukhweza ipassport abantu abafuni ukuhlala ezimbabwe that's why befuna ukuthatha ama-passport babaleli yena uyakhweza kuphela umuntu ofuna ukuthatha ispassport azayivukele kuphena utshengisa ukuthi lapha akasafuni uyahlupheka don't anzima ipassport yakhona siyikhwela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lingathumeli imilayezo ekhuthaza udlakela kumbe ukubandlululana siyabonga Ukuze Melika, umphathi intambo wezobudlelwano vele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphakathi kohambo kwele Jordan lamanye amazwe ase Middle East emzameni ukuthi impi yakwele Israel lebutho le Hamas elakwele Palestine ingaqheli. Amabutho awe Lebanon awenhlanganiso ye Hezbollah abikwa lawo esebambisana lawe Hamas ukulwisana lele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impi yeHamas ileyile Israel. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two-state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi i-Israel layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaPhalestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israel neHamas. And okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisoze istophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise wonke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invade i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula kulawa.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Sinzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu abainnocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel ma kukuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kusungulwe umkhankaso wokhetho lwe-by-election kusigaba sephelandaba Chabalala lixuku le-CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba, hatshi umnumzana Gift Ostalo Sisiziba. Ube kulo umnumzana Sengezo Chabangu embuthanweni lo. Ukukhupha intengo yokudla iyakhuphuka ifika kuzinga eliphezulu okuzabangelwa ukuthi inengi lilambe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nguChris Gande.